Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesihlanu mhlaka 10 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni sethu lamhlanje. Umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ukhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare. Isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance engumkhokheli webandla le-PDP uMnumzana Tendai Biti utshela umthethwandaba ukuthi awula mandla okumthonisisa icala letheswayo ngoba kumele abe seZambia lapho abedinga khona ubuphepheli. Kuhlelo Woza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya ele uZambeze Arts likhokhelwa ngumculi olodumo uLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano webandla wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lokamhlaka 30 kuNtulikazi emthethwandaba weConstitutional Court eHarare lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa webandla leZANU PF abikwa enqobile yena esithi ulobufakazi obuveza ukuthi yena uMnumzana Chamisa nguye owanqobayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amagqwetha kaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezi ngwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokhela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo seZEC u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchasisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kaMnangagwa obikwe ngabeZEC ukuthi unqobile kulolu khetho bese lubekiwe.
Hayi hayi kagcotshwa hayi kagcotshwa kagcotshwa hola njengoba
sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni sokathesi umuntu wonke ongurespondent uzozamela afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
UMnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselala obempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bangethusela abantu labo uyaziba bayahlanya kodwa hayi vele uyazi mina kangisabi muntu kodwa bangethusela bantu kubangethusela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba weConstitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabekhomishini eZEC lungananzwa ngoba lungaqhutshwanga nemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana namanye amagqwetha avele kwamanye amazwe umpofu abagoqela kwele South Africa lakwele Melika. Umthethwandaba weConstitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilithumi lane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Selokhu sikudaba lunye uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Abanye abakumabandla aphikisayo bathi umthethwandaba weConstitutional Court empumela yokhetho ilakho ukuba lokwenza labehluli abazakhetha ukuhluza lolu daba. Phansi kwesisekelo sombuso abehluli kumele babe yisikhombisa kumbe isifica munye munye. Owayekhokhela ugatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Rita Makarau ukhangelele ukuba ngomunye wabehluli. Kusenjalo ilunga ledale le-MDC Alliance uMnumzana Prince Dubeko Spanda uxoxa lo Chris Gande we Studio 7 ukuze sizwe impono yakhe ngalolu daba.
Yesekelo sombuso wethu siya khasisa ukuthi nxa umuntu enquntisa uba umongameli welizwe, nxa elezikhalazo kumbe udliwe kumbe kajabuli ngendlela enziwa ngakho, uyafanele ahambe edaleni ye-constitutional court ayefaka amaphepha akhe. Okwenzakale lokho kuhambelana leyo yesekelo sombuso, akula nkinga lapho mfowethu.
Kodwa-ke nxa wena ukubona kwakho ubona ngani ubufakazi obuthiwa bukhona bungabenele yini ukuthi bungayenza ukuthi impumela imiswe?
Kule ndlela ezimbili esingakhani ngazo ubufakazi bakhona esingathi ngesikhiwa kulo istatal ohambelana nenombolo, ngoba nxa umuntu eqelile wafaka u-10 nefane afake u-8 kuyatshengisela emaphepheni. So kuye onye ubufakazi nje bohambelana lokukhalakhala nje kwendlela eyenziwa ngayo ukhetho. Bona abathi ababona amaphepha akhona bathi khona ubufakazi bamanombolo bukhona, obobuqeli bakhona buyabonakala nje kahle, kodwa kuthi ukuthi amajaji akhona ayafanele acubungule yabo abona ukuthi iqiniso na.
Kahle kahle bona abakufunayo abe MDC Alliance kuyini? Ukuthi kukumiswe impumela bese kukhethwa umnumzana Chamisa yini, kumbe bafuna ukhetho lonke luqalwe katsha?
Yes. Yikho bengisho ukuthi abathetha le ndaba amajaji akhona abayikhangele indaba kukibo ukuthi bathi bona ubuqili obukhona lobo ibuqili obenza ukuthi inombolo zamavoti ahambenala lo Nelson Chamisa zibe lutshwane. Nxa inombolo zakhona zingazizakala kumaphepha akhona kumbe ngama-V23 kumbe ngama-V11, i-constitutional court idale liza ukuthi onqobayo uNelson Chamisa sebephendulela-ke lani i-decision yaJ-EZAC. Abanye bengathi khona hhatshi inombolo zakhona zingathi azitshiyananga kakhulu, kufanele babuyele baye kuncedisana i-run off. So impumela zingaba zimbi zombili. Okwama-21 seats athi kukhulunywa ngu-Douglas Mondlula khona hhayi khona ngokunye awuhambelani le petition le-constitutional court le.
Lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubehlaziya udaba lokuthi kambe ukukhweza kodaba lwempumela yokhetho lokho sokudala inkulumo yokuthi kambe ilizwe lingagcina selibuswa na ngumnumzana Nelson Chamisa nxa kungatholakala ubufakazi bokuthi ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC laphosisa ekubutheleleni amavoti okungabe kwabangela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa anqobe. Asizweni-ke ingxoxo uChris Gande we-Studio 7 ayiqhubele umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edale lephalamente njalo engwe-MDC Alliance.
Chris, okwakuqala kubehluli abazathonisisa leli cala sikhangelela ukuthi u-Chief Justice umnumzana uLukhu Malaba kanye lomsekeli wakhe uJustice Elizabeth Gwawunza, lawo babili sikhangelela ukuthi hhayi bayabe bekhona, akula ngenye indlela yokuthi bengabi khona kulolo daba, ikakhulu xa kuyukuthi yibevele besemsebenzini. Njalo nxa mbona amboni ukuthi khona u-Chief Justice lomsekeli wakhe bangachiya udaba oqakatheke njengalolu ukuthi lizwakale phambi kwamanye amajaji bona nxa kuyukuthi bekhona. So sikhangelela ukuthi labo ababili bayabe bekhona, sikhangelele njalo ukuthi khona bazakhetha abanye abangu-7 phakathina kwama-judges awe-constitutional court lawo awavele ekhona ukuthi khona ibe yi-full bench of at least 9 ama-judges awe-constitutional court ukuthi bekuzwa lolo daba.
Udaba lolu luthoniswa njani njengoba sisizwa kuthiwa kugcina kuvotwa ngabo-judge bona laba, kuhamba njani?
Into eyenzakalayo yikuthi nxa ojaji bethe bahlala balulalela udaba lukhulunywa, omunye lomunye ujaji uyahlala phansi ethi yena ubufakazi lobu obungenileyo ubuzwa njani, ububona buyibufakazi yini obenza ukuthi isicelo esifakwe ngumamangala siphiwe lidali kumbe hathi silahle. Nxa kuthe kwaba njalo-ke omunye lomunye uyapha izizathu zakhe, kokutsho ukuthi khona abaningi, nxa abaningi bethe bapha umbono wabo abanye laba abalutshwana bazathiwa khona i-dissenting judgment, okutsho ukuthi bazakupha ilukuze li-judgment ehlukene lalaba abanye. So yikho okujwayele ukuthi kwenzakale isikhathi esiningi.
Manje akula kwesabela na ukubana abanye ojaji bengaba bekucele lezanu PF?
Angifuni ukuthi ngicabangele njalo ukuthi abanye ojaji bangabe bekucele lezanu PF, ngoba into eyenzakalayo Chris na okwakuqala ujaji ule image yakhe naye okufuza ukuthi eyilondoloze ujudge njalo kule image yedale okufuze ukuthi heyilondolozi ngoba kusasa akulunganga ukuthi khona ujudge ukuthi nxa uhamba bemuda hayi ujudge vele umthetho kawazi ujudge ngujudge wamabandla wezombangazi ujudge omunye nomunye uyabe efuna ukuthi nxa ijudgment yakhe iphosakale ukuthi ijudgment yakhona ijudgment ehambelana nomthetho. So ngokubona kwami angifuni ukuthi ngitsho ukuthi bakhona ojudge abakwe-MDC Alliance kumbe njalo bakhona ojudge abakuz-RPF. Ngifuna ukukhangelela ukuthi ojudge bonke ngojudge abazalindela umthetho njalo behlubungule ubufakazi esebuyafakwa phambi kwedala bese bephuma-ke le judgment ehambelana nalobo bufakazi obuphiweyo kanye nokuthi umthetho wona ungabe usithi.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idale lephalamente njalo elilunga leMDC Alliance ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le ebhinga.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele-VOAWL.
Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Dendai Bithi oyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance utshele umthethwandaba kamantshi eHarare namhla ukuthi awulamandla okumthonisisa icala aletheswayo ngoba kufanele abe seZambia lapho owayedinga khona ubuphepheli. Umnumzana Bithi wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yokhetho inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho.
Some Zambian authorities then abducted him in connivance with the Zimbabwean authorities and
iziphathamandla zikahulumente weZambia zavumelana nomunye wazo weZimbabwe ukubuyisela umnumzana Dendai Bithi eZimbabwe ngokungekho emthethweni. Ngalokho akufanelanga abe kuleli lizwe kumbe amiswe phambi kwalo mthethwandaba. Kufanele abe selizweni leZambia lona elingalandelanga umthetho wamazwe womhlaba ngokumxotsha.
Iqwetha lakhe umnumzana Alec Muchare Hama ugcizelela amazwi kamnumzana Bithi.
The next step is that the state wants to lead evidence to rebut what you are saying. So they say they are going to call the investigating officer on the...
Umthethwandaba uthi uzadingisisa ngalolu daba ukwenzela ukuthi ubekwazi ukuthi ngempela umnumzana Dendai Bithi awufanelwanga athonisiswe emthethwandaba weZimbabwe.
Or it agrees with him that it has no power to determine his case.
Umnumzana Mchate Hama uthi bazaphindela imthethwandaba kamantshi ngolwesithathu kuviki ezayo bezokuzwa ukuthi wamukela njani amazwi kamnumzana Bithi. Umnumzana Bithi wabalekela kwele Zambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Ngakwelinye icele igqwetha umnumzana Ngqobizitha Mlilo owayehambe lomnumzana Bithi eZambia utshele iStudio 7 ukuthi ukhululiwe ngesibambiso sebail ngumthethwandaba kamantshi eCaroy labanye bakhe ababalisa umnumzana Clever Ramba Naphasi lomnumzana Tawanda Blessing. Abathathu laba betheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokuchapha umngcele welizwe ngokungekho emthethweni. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi nguye owabangela ukuthi umnumzana Bithi akhululwe emthethwandaba. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk lamhlanje lapho siyabe sikhangela ukuthi ukukhwezwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwe ngamagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance kuzamisa nawo ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunye nje okuphathelane lalolu daba. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili phakathi kwahulumende weEthiopia labasesigabeni seSomali labo abebutho bamacele omabili abalwisane kwafa abantu phose abangamachumi amathathu. Ukubalwa njalo kwamavoti okhetho olwenziwe ngokwenkwezi kweleIraq kuveze ukuba uMaqtada al-Sadr unqobile kulolu khetho. Idale lePhalamende linqume ukuba amavoti aphindwe ukubalwa ngoba kuphume ukufakazi obukhomba ukuthi kube lokuqinibezela kulokhetho okwenze impumela yalo ingemukeleki.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Abantu beZimbabwe basanda kuvota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. IZimbabwe Electoral Commission ithi obebambe isikhundla lesi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho lolu. Kodwa ke abaphikisayo bathi kabavumelani lempumela yokhetho lolu. Ukhetho lolu belukhangelelwe ukuthi luzalethela ilizwe leZimbabwe ingqubela phambili kulandela ukugugudeka komnotho okubangelwa nguhulumende wehluleka ubusa ngemfanelo. Baningi okumangalisayo abantu abavote kukhetho lolu becabanga ukuthi impilo yabo iza kuquka. Ababehlolisisa ukhetho lolu bathi kwakulokuthula okumangalisayo ngesikhathi sokuvota. Bathi konke lokhu kwaphela kulandela ukhetho ngoba amasotsha lamapholisa adubula abantu ababengelacala. Abanye babetshengisela eHarare besola ukuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ilizwe leMelika likhalela imuli zalabo abafa kusenzakalo lesi njalo lithi inkokheli yebandla elibusayo kanye lephikisayo kumele isebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleZimbabwe. Uheather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi bayamukela okukhulunywa yiZimbabwe Electoral Commission ethi izaveza ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa njani. Uthi ilizwe leMelika lizahlolisisa lokwethulwa yilabo ababekhangele ukuqhutshwa kokhetho lolu. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Le yiStudio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ukulaba abengekho eZimbabwe lakho kubuya ebulenjini www.studio7news.com lidingwe lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 0012026172077 ukuze lani likhulume kulolu hlelo lapho lamhla isiyabe sicubungula udaba lokukhwezwa kokuphikiswa kwempumela yokhetho edalele Constitutional Court ngumanyano we-MDC Alliance.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook bukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Kwezemidlalo lamhlanje, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City ithi ophethe isikhundla sokuba ngumqeqeshi ubeka ithemba Ndlovu kuzamela asize leli qembu lingagunyulwa esigabeni se-Premier Soccer League ukuze awuphiwe lomsebenzi. Intatheli zindaba ithi ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisihlalo weqembu lebulawayo City uJerry Banda utshele intatheli ezindaba ukuba kusemandleni kaNdlovu ukuba uphiwe umsebenzi wokuqeqesha iqembu leli. Uhle ube ngowakhe njalo lokhu angakwenza ngokuhlenga iqembu leli engozini yokubuyela liyedlala kusigaba seDivision 1.
Umqeqeshi vele ubevele khona etimini. Now he's facing music wakhe yedwa. If they win, umsebenzi wabo uzakukhona. So they actually know ukuthi umsebenzi wabo wakhe is secured by winning games and ukuthi bobu team isale ku Premier. CV yakhe yes it is good, but ama results must also go along with CV yakhe. So thina we're saying ukuthi beke do your best, keep us in the league, umsebenzi wakho khona.
Ubekuthemba Ndlovu uphiwe umlando wokuhlenga iqembu lebulawayo City ngemva kokuxotshwa umsebenzi kukaAmin Somapiri, laye wayevele ethethe isikhundla lesi kuDarlington Dodo onguye waqala leqembu ekuqaleni kwalo nyaka. Kule mpela viki iqembu lebulawayo City lona elihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo libhekane lo mdlalo onzima lapho elizadibana khona leli FC Platinum enkundleni eBarber Fields kusasa ngomgqibelo. Imidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye iqale namhla esigodlweni iHarare lapho iqembu leHarare City elibe ngojikelo bhanqa 1-1 lele Mutare City Rovers. Kweminye imidlalo yakusasa ngomgqibelo iqembu leChapungu lizemukela iqembu lebulawayo Chiefs ngase-Ascot. Iqembu leCape United lizadibana lele Black Rhinos ngase-Rufaro. Iqembu leZPC Caribbean lizangqinana lele Triangle ngaseNyamunga. Kuthi elenkezi Platinum Stars lizadlala lele Nicrude ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leYata lizemukela lele Rentals enkundleni iRufaro. Iqembu leShapane Mind lizadlala lele Chicken neMaclass kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leDynamo enkundleni eBarber Fields odluliselwe phambili. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Vicky was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to Pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, Dilambaling Pomine.
Namhla kuhlelo Woza Friday, sileqembo elicula umdumo wesiqathamiya ele uZambezi Arts. Likhokhela umculi olodumo uLucky Moyo. UEzra Chisa Spanda we Studio 7 usethulela lolu daba.
Emazweni amaningi angaphetheya, leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo njalo licula ingoma zomdabuko, liphakamisa namasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi, bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo.
Ibizo nguLucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlumtree endaweni yaseNgwana, lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Shareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
Iqembu leUZambezi Arts lamunjelwa kwelengilandi ngamalunga amaqembu athiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana leBlack Mfolos, iBlack Spear, lamanye amaqembu animaninginingi athiyeneyo eZimbabwe, njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintweni, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo Machobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningi-ningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningi-ningi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Sekuhlelo lwabantu uza Woza Friday, sile uZambezi Arts besiculela ingoma zomdabuko. Ingoma zabo zimumethe imiko njalo ziyafundisa. Nangu umnumzana Moyo efakaza.
ngoma lezi ke zikhuluma ngezinto ezihlukeneyo ezinye zikhuluma ngathi kungamasiko nje kuzokuba le ngoma ezinye ezemichato ikakhulu zebazisiko nasithandwa sami ngiyakuthanda sithandwa sami omuhle kuzokuba lezinye ingoma kaningi ezikhuluma nje kwesikhathi ngezinto ezinjengesiko na imvelo izinyamazana lakho konke esila yakho kathesa.
Lona ke leliqembu selisikhathi labunjwa njalo lisebenza kakhulu kuzekazi le Europe laseMelika liculela abantu abanengi libonisa lemgido yesintu.
Umculo uyakhula iqembu liyakhula kodwa ke iqembu nje elijayele ukusihlabelela nje ukukholisa silo qembu elikuthwele njani elithola kungumsebenzi onzima ukuhlabela. Siyafisa ukuthi wena sifundisane labantu abalapha e-England ikakhulu amasiko ethu lapho sifunda abo ngoba sithola ukuthi kona umculo ngeyinye yezinto esingazisebenzisa ukuthi bona abantu bazwanane bazwisisane njalo bafunde ikakhulu ngamasiko langemvelaphi yabo. Siyabonga.
Uzambezi athi liqembu eselidume kakhulu kulele njalo lithandwa kakhulu ngabamhlophe bethanda lezambatho abazigqoka becula kanye lamabhetshu phela ngoba bengawajayelanga ukubona abantu begqoke isintu. Ngithi hozaha hoza Friday bangani mami libe nempela viki enhle njalo elokuthula. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Zambezi Arts liholwa nguLucky Moyo. Uhlelo Woza Friday besilethulelwa nguEzra Jesus Banda weStudio 7. Ngesikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli weMDC Alliance usekhwezile udaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho eConstitutional Court. Isiphathamandla somanyane weMDC Alliance uMnumzana Tendai PT umiswa phambi komthethwandaba lamuhla. Olivalelisayo nguSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.